Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili emhlaka 17 kumpalakazi 2019 ngontunga milinko ma endabeni zethu lamhlanje
ubuye wathi hayi bo ukuthathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa
wonke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi abantu baleli lizwe kumele basebenze ndawonye ukuze benelisa ukuvuselela umnotho
kuyinto esegcekeni ukuthi iregion yethu eSADC bayahlupheka ngizinhlakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana yekuqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe.
Incwethi kwezombusazwe zithi uhambo lukaMbeki lungaba imizamo yokukhuthaza inkokheli yamabandla amakhulu ukuthi ihlale phansi ikhulumisane. Siyaqhubeka njalo sikhangela udaba lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi yamaNdebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onge waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abeZimbabwe basebenze ndawonye ukuze benelise ukuvuselela umnotho welizwe labo. Umbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe uphakathi kokwethekelela eZimbabwe okwamanje njalo uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa izolo. Namuhla uMbeki uhlangane lonkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku labanye abakumanyano wePollard. Akwaziwa ukuthi uMbeki uthunywe ngubani eZimbabwe lobanje abanye benakanela ukuthi angaba emele ilizwe laseSouth Africa kumbe umanyano weSADC. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zakwele South Africa kanye lomanyano weSADC. UMbeki ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ahloniphe impumela yokhetho lwanyakenye. Impumela yokhetho lolu ilokhe iphikiswa ngumnumzana Chamisa lebandla lakhe besithi uMnangagwa waqilibezela. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaChamisa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele kuphathwe impumela yokhethwa andubana kuxoxiswane ngokunye.
UMnangagwa ubekhala ngokuthi athi yena iproblem yaseZimbabwe ngeyama-sanctions nje kuphela njalo ingxoxo ezingatholakala ezombusazwe zitholakala kuhlangano wakhe obiza ukuthi yiPollard. Kodwa sibona ukuthi uMongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo ukuthathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le region le South Africa ngazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe siku Pollard kuphela.
Singathi ke kuyini okade kuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uNelson Chamisa.
Zininganyana indaba ezihambelana lelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonoko ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphi lapha?
UPresident Nelson Chamisa uchilo ukuthi yena inkulumo azenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulumo zokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumxoxo osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushupha umkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa umuntu wonke. Zenezindaba yizo eqathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandla leZANU-PF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho lwadlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla leZANU-PF linakuthatha njani khonokho?
Katmanje phela nxa betsho njalo ngabatsho phela ukuthi kade kungani abakhokhela abathize bebuya bezokhuluma abafana lo president uThabo Mbeki bebuya kule Zimbabwe babe bakhulume lo president uNelson Chamisa. Bonani khonokho kutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayi labantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo uzulukazi weZimbabwe, uzulukazi welizwekazi leAfrika. Lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqhakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lo daba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa umuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezijengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lomnumzana Malaki Nkomo oke wamela isigaba seinsiza South edalele parlamente ekubandla leZANU-PF.
Amazwe angabezisadaki akhuthaza inkulumo ukuthi fani zibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChamisa u-MDC Alliance ngavume ukuthi ubaba u-ED wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresident waleli lizwe. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ukuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonoko ukuthi ekukhulumeni uThamisane MDC abavume ukuthi upresident weZimbabwe ubaba u-ED Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengoMbeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonoku ukukhulumisana. Ukubona njani khonoku?
Ya, ngibona into ekhona kofanisizwise ukuthi khona sile constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazathiwa ku-Supreme Court ukuthi khona ake lifake ubufakazi laphana laphana ukuthi lalanjani ukuthi ningcotshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident uD Mnangagwa wawina abantu bona babesibesala, ngibona ngani kungathathiyo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi ani bazi babone ukuthi ubaba u-ED Mnangagwa umuntu olalelayo uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe. Kodwa okukadele khonoko phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident ngoba uzafuna ukukhuluma njani ukuthi asepresident.
Ye, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseWest Nicholson eMatabeleland South. Kusenjalo incwadi kwezombusazwe zithi injongo kaMbeki emqoka ingaba ingeyokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ndawonye ukuze bahlale phansi bakhulumisane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weSouth Africa uhlanganelwe umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla elibusayo eleZANU PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo elikhulu ele Movement for Democratic Change. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi okungabe sekusenzakala kuveza obala ukuba inkokheli yamazwe akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eSADC isikubona ukuqatheka kokulungisisa inkinga zeZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi uhambo lukambeki lungabe lujonge ukuzasiza uMnangagwa hathi ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Kodwa singayikhangelisisa indaba le siyabona ukuthi uMbeki uzonceda abanye bakhe abadala be-region yibo abancedanayo. Uthabo Mbeki kabuyanga uzonceda abantwana beZimbabwe. Kuyikunceda abantwana beZimbabwe kubeza qalisela kuma-fundamentals okuyiwo okumele alungisiswe ukwenzela ukuthi angabuya kanye kuhle kuphelele khonapho. Hathi ukuthi ngemva kweminyaka leminyaka uyabe lokhu ephenduka ezolungisisa into yinye. Into eqakathekileyo yokuthi nxa esiza akabuye ezolungisa ama-fundamentals. Ngokunjalo siyazi ukuthi i-regency act okwakathesi hayi uzoncedisa omunye wakhe ngoba phela ziyavusana indala zakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya enye njalo ingcwethi uthi liqakathekile leli nyathelo eselithathwa.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu eSADC bayahlupheka ngezinsakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye uqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe kodwa ukuza kwawayengumongameli uThabo Mbeki ye kungasitshengisela nje ukuthi engxenye kulesifiso lothando sokuthi kukhulunywe.
UMbeki uza kuleli ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano wokuphawula uhlelo lokudinga indlela zokukhulumisana ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo owe National Convergence Platform NCP obuqoqwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzisana loZulu kanye lenkokheli zezokholo ngaphansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD. Uza njalo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika owe Fellowship of Christian Councils in Southern Africa kanye labe World Council of Churches beye bayangena umhlangano lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata upha umbono wakhe phezu kokuza eZimbabwe ukambeki.
Kwenzakala ngemva i-region layo iSouth Africa ibona loko okungalungile okwenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana loMbeki phezu komhlangano wanamhlanje lenkokheli zamabandla aphikisayo akuPollard ngoba ehle wakubeka sobala ukuba angeke aveza abakukhulumileyo kuntathala izindaba njengoba abakade bekukhuluma kungamelanga kwaziswe umphakathi okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu leMakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elitshumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. Kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu Makwanda silohlupha kakhulu ngalelani damu. Selagqibeleka lisababamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanjwe laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Lidame elikhulu ebelingasezimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belilalokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi ababiza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu sesiswela amanzi awenkomo kanti ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amanengi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilitane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTate Gulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kutshiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini njengabo cijima ngale njalo amanzi anabelethelele nhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabebuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla la manzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale. Isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale le lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, lemzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni siye eKhezi.
Ethiphenda konyongoli kunedamu kudala ladabuka lidabuyeka kwaza kwaba kabili lilungiswa kodwa namhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe la idamu.
Abanengi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingaselandlela zokuzinakekela. Lithiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa.
Yebo yebo yebo, thokoza omuhle zimpapo omuhle, okhulumayo ngumayikhove. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lesifundi kanye lababalisi lonyaka. Isifundo eziningi lonyaka zibikwa zingaphumelelanga esifundweni sika grade 7, ikakhulu esabelweni seMatebeleland. Asibeni lethuba lokuhlaziya imbangela yalokhu, sigxile kunhlupho esibhekane lababalisi kanye lesifundi. Wenzweni ukuze lolu hlupho luphele. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle zimbapo omuhle, lingakhohlwa uhlelo The Connection ngo-8 ntambama ku Studio 7.
Singene esigabeni sikhangela izindaba ezenzakala kwele Melika ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ithi isimise ukulungisa indizamtshina yayo iyohlobo lwe-737 Max ngoba ilokhe ilwisana lodubo lokungasebenzi kwayo kuhle ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale lonyaka. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court eMelika walile ukuthetha udaba lokwaliswa kwabantu abalala esitaladeni. Singene kuhlandla lezenotho sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yiConsumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo le commission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakupha abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele kabahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zabo zamafoni zabo zama-manager providers bayaqheza ama-tariffs willy-nilly. Abanye abana roll over data ingavele ithengi inyanga ingaphela iya-expire kayi-roll over. Asabo abanye of course they have roll over angithi but ungakhangela futhi even ungahamba ezibhedlela nxa uthi yalayina khona ngale because kuba phela yi-service abantu abonisa bekuharasa abanye bekuthela ugijimele shibe umnyango lwalo uyengalo uyelayela ngaphezesa uyathola umile elangeni ungena ebhenki uyathola umlayini sikumile ngezinzela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje hlonipha umthengi ayisekho elizweni leli kulusizo. So angazi ukuthi i-act lay izadala mahluko bani, maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa angazi, but unless and until kutshintshe i-attitude yabantu zasezimbabwe towards consumer kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi abantu bahlala bengahlonishwa endaweni eziningi kakhulu kulusizo okwenzakalayo endaweni esithenga khona. Ama-price bayakhwezwa umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayiwoda into nge-R20 e-South Africa awuyayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu kodwa udubo ukuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
Kodwa-ke kulo mehluko kwesephisizwe ungaze utshaye umthetho ufica elinye imithetho eminingi engalandelwayo nguhulumende esithi ngesingisi yi-lawlessness, awusoze ulandelwe lawona lo. Kanti-ke futhi i-commission le edalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele i-Human Rights Commission, i-Electoral Commission layo wonke ama-commission amanye akhona engathathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu. kodwa abafanele bawubone ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingaki ngaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi nxa sekufakwa ikhomishini labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani kube sekufakwa abantu abangenani lokuvikela amalungelo abantu ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Nga ngabe uhulumende nguye ozafaka labo bantu njengoba umthetho usitsho kanjalo, uyabe fanele afaka abantu abalekuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa osekwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawo ebandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU PF.
Yekuqakathekile ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abavama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqili bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Ye kufanele kube lo mthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu abo-also business, ngoba nxa umsika uvulekile nxa wena ungafuni uyathenga iye isitolo izinto ezijibhileyo zeChina uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezento engingathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi uhamba kumthetha ndawo besiyazibhikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Ndona malaba ndukus malaks umfana katubu kwendo esiqhubela uhlelo ngengoma ethi Satane. Sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa njalo wazoba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi uzulu weZimbabwe kumele asebenze ndawonye avuselele umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.